Mahlabezulu lamhla ke kuhlandla lethu lapho sikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe ngokuthi baphila njani njalo bangapi abantu ke abeZimbabwe siloba ke umnumzana Thembani Dube ukhala ngale ke e-UK baba Dube kunjani?
Hayi ngiyaphila baba Dube.
Yes, awukwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyathokoza ukuba sehlelweni lolu.
Ye, usulomnyaka emngalani uhlala khona ngapha ePhilijani?
Hayi simnengi, hayi sinjengechebecheba sokulesikhathi mbijani.
Awuboni ke so uyasebenza labantwana bonke bakhona?
Yes, yes.
Ye, akutsho ke ukuthi wena uwenzani khona ngapho?
Sisebenza kwezempila kahle.
Singathi kukhona okunye okwenzayo ngaphandle kwakhonokho?
Okunye engikwenzayo yikugqugquzela amalungelo abantu, lokho esikubiza ngokuthi ama-human rights. Ipe ngigqugquzela ngakho, ngiphatheka ngakho kakhulu.
Singathi uyenzani nxa ungajula khonapho baba?
Ukukhangela nje izinto ezijiyeneyo zamalungelo abantu, sisebenza kule i-organization e-ACT 1893, towards the Human Rights Restoration Movement. Sikhangele amalungelo abantu bakithi beMathabele, and sikhangela izinto nje ezijiyeneyo ezamalungelo, amabhizimusi, amalungelo empilakahle, amalungelo okufunda, amalungelo nje atshiyeneyo, ukuze kuyefika kumalungelo ke aphathelane lombhuqazi wesizwe lesi eyaziwa kakhulu ngokuthi i-ground genocide.
Yes, singathi ke nxa singabamba khonokho ke ngamafitshane ukuthi selikujove kanganani, sizokuthiwa ke lo baba uMzila Ndlovu bekhona khona ngapho lijove kanjani?
Hayi sikujove kuhle kakhulu, ngoba njengehlanganiso sivela kude kakhulu, sivela ekutheni saqala sikumthokazi review.com senza nje sikhangelela ukuthi abantu babe lethuba lokukhuluma ngezinto ezibahluphayo kwele Mathabele, and siqela ke ekutheni siphathise ezintweni eziningi ezijiyeneyo eMathabele, and ezifana lokugqagqela igadade, ukuthumela amabhasi ukuthi aye kwele emhlahlandlela nxa kulabo umzilikazi day isikhumbuzo senkosi yakuqala. Izinto ezinjalo nje ezijiyeneyo, ukusebenzelana lale iqembu leli le-South Africa elikhuluma ngombhuqazwe we-ground ele-theater uloyiko. Ngokunjalo-ke silama-programs uyinhlelo eziningi ezijiyeneyo ukuthi sithanda ukuthi kube le nhlelo eziyabe lokhu eziqhubeka siya phambili. Olunye lwalo luhlelo-ke ilo lolu olokuthi bekulomhlangano umbhuqazo umayelana nombhuqazo. Sake sawuzama umhlangano lowo ngabuMeyi, kodwa sehluleka. Sasizama ukuthi sibise udabengwa kulomzila bobabili, sehluleka-ke kwaba lezinto ezingazange zihambe kuhle. Kodwa-ke khathesi sizamile futhi ngokunjalo ukuthi sibabise lapha beze, kodwa-ke sesiphumelela ukuthi silethe uMzila.
Ye, ulokhu khonapho-ke Dube, singathi-ke siyabona isikhathi sesingani sesihambile sibili. Nxa ungavala khonapho-ke ungatsho ukuthi ukulwela ilungelo labantu kunzima kanganani, sicela ujaya ngamafitshane sibili.
Into enzima kakhulu, ikakhulu nxa abantu kunzima ukuthi baphatheke. So umsebenzi uba mkhulu kakhulu, kodwa-ke hayi abantu bakithi sebeqalisa ukuphatheka, kuyinto enhle. Umsebenzi lo odlulileyo kusitshengisela ukuthi abantu bakithi bayaphatheka kakhulu. So sithabile njenge-organization ukuthi hhayi umsebenzi wenziwe, sesikhangeleleke eminye imisebenzi ezobuya sisiya phambili.
Hayi ke nsizwa kwethu baba Dube, siyabonga kakhulu. Nithathele lithuba ukuthi ngibonge ubaba uThembani Dube okhona ngale ke eBhilitane. Ungathinta kusasa baba Dube.
Hayi ngiyabonga baba Gibbs.